Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 20 kuLwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yeSADC iqhuba umhlangano we extraordinary meeting eHarare lamhla, lapho ihlolisisa isimo sempi yomvukela kwele DRC ukutshengisela lokubulawa kwabantu kwele Mozambique. Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi siqoqe imali efika izigidi zamadola ezilithumi lasikhombisa eyiphiwe ngeJapan lamuhla, phakathi kwaloyo edingakalayo ezingamakhulu amabili lane 200 million ezokusiza abantu abahlaselwe yindlala elizweni. Ezinye izakhamizi zeCholocho ezahlukuluzwa ngesikhathi seGugurahundi zithi azilwamukeli uhlelo lukahulumende oluhlose ukulungisisa lolu daba olukhokhelwa zinduna. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inkokheli yeSouthern African Development Community iSADC iqhuba umhlangano weExtraordinary Meeting eHarare lamhla, lapho ihlolisisa isimo sempi yomvukela kwele DRC ukutshengisela lokubulawa kwabantu kwele Mozambique abakhonona ngempumela yokhetho lukamongameli. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasemhlanganweni lo bagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umongameli Duma Boko wakwele Botswana, labanye abathathu phakathi kwabakhokheli abalitshumi lasithupha abamazwe asezantsi yezwekazi leAfrika abakumanyano weSADC. Abangahambanga emhlanganweni lo ngumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umkhokheli wakwele Zambia umnumzana Hakainde Hichilema, umongameli Samia Suluhu wakwele Tanzania, labanye abangavezanga izizathu zokungaphatheki emhlanganweni lo. Abasemhlanganweni lo bakhangelelwe ukuba baxoxisane kabanzi ngempi yomvukela kwele DRC, ukuxokozela kwele Mozambique lapho okunqobe umnumzana Daniel Chapo ukhetho lukamongameli, kanye lokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Botswana lakwele Mauritius. Ababona ngokwenzakala emhlanganweni lo bathi inkokheli le ilakho ukulandela izinqumo zeSADC Organ Politics, Defense and Security ethe kumele kube lokuthula kwele Mozambique, njalo kwenziwe imizamo yokumisa impi ekwele DRC. Ngasitholanga impumela yomhlangano lo ngesikhathi sisiya emoyeni namuhla ngoba ikhangelele ukuthulwa kumahola alandelayo. Ekhuluma eMount Hampton phandle kwedale lePhalamende lapho okwenzelwe umhlangano lo, kumele eZimbabwe kwele Mozambique u-ambassador Victor Matemadanda uthe ngalaqiniso lokuthi kuzaphuma nemhlanganweni lo. Ebuza ngokhetho oluqhutshwe kwele Mozambique okulabaphikisayo abakhonona ngokunqoba kukamnumzana Chapo, umnumzana Matemadanda uthe ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi kulabadabuka eZimbabwe abavote kukhetho lolu. Eyinye inkokheli yeSADC kayihambanga emhlanganweni lo. Enye yalezi ncishi ngumnumzana Bekimpilo Chuma osebenza e-coalition le-University of Zimbabwe uthi kwenziwe inkokheli yeSADC kuveza ukuba kabathembi okungethulwa emhlanganweni okhokhelwa nguMnangagwa.
Abanye kuphela yibo ababuyileyo enambeni adifika kubo 16. Lokhu kuyatshengisa ukuthi abantu kabala themba kuhulumende le lakuSADC.
Umnumzana Matthias Sibindi okunhlanganiso ye-Democratic Forum uphawula ngokungabi khona kukamongameli Ramaphosa eHarare.
Umgcini sihlalo kabamhloniphi kabasela themba kuye.
Osebenzelana nenhlanganiso ye-Leadership for African Network uthi akula usolakaleyo ngalokho.
Akulona iqiniso ukuthi kubuye omongameli abangu-4. That is a very wild interpretation of diplomacy. Ngoba labo abangabuyanga kodwa abathumele ama-representatives abo babuyile, if we are to rightfully interpret i-diplomacy. So asiqaliseleni khonapho.
Umongameli Ramaphosa umele emhlanganweni we-SADC Extraordinary Meeting ngumsekeli wakhe umnumzana Paul Mashatile ukuthi amazwe agoqela ele Malawi, Lesotho, Angola, Comoros lamanye amene ngabaphathi ntambo bakahulumende ababona ngobudlelwano lamanye amazwe. Ngimele iTuto 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Selokhe sikudaba olufanayo, abezindaba abe-VOA Portuguese Service babika ukuba bekulokuthula lamhla kwele Mozambique, lapho abaphikisayo abakhonona ngempumela yokhetho abavumelane ukuba kumele umuntu wonke egqoke izembatho ezimnyama okwensuku ezintathu. Benze lokhu kulandela ukubulawa kwabanye babo abangamachumi amahlanu abatshengisele emgwaqweni besola impumela yokhetho lukamongameli. UGibbs Dube uxoxe lomtshayeli wezimota ezinkulu umnumzana Forgetting Mpofu odabuka eZimbabwe ongena iphuma elizweni leli nsuku zonke esuka kwele South Africa.
Inkinga bavala bavula, I think ikhona lana basuke bephazamise khona, kodwa okwamanje kuyahambeka, yonke into inormal, sihamba kahle, akunabungozi obukhona about i-strike into ekhona. So kuyinkonze yona into engathi sisikhathaza kakhulu, because manje sebetshintsha leyana into akade beyenza, sebesibamba inkunzi manje sebenza ngathi i-strike yanto ebasibamba inkunzi.
Ye, kodwa emgwaqweni lapha bakhona nina abatshengiselayo nxa usuka eLibombo usiyafika eMaputo kumbe sokuthule zikhona manje?
No, okwamanje kuthule emgwaqweni, kugcwele just amaphoyisa namasosha, kodwa akukho okube kwenzakalayo. Amaphoyisa namasosha nje agcwele ubusuku nasemini.
Ye, balitshelani bo laba abezomthetho?
Laba abazomthetho abanye bakhona basitshela ukuthi bona angeke betshaye belimaze abantu while umuntu engekho into ende ayiyenzile. So ngezinye indlela manje ukubheka cabanga ukuthi bayisupporta leyo nto le ngendlela enza khona, because nabakhathele ngaleyo ndlela abathrithwa ngakhona. So bathi bona kula muntu abazamlimaza, kodwa bazozama all by means ukuthi bevikele kungabi khona okube kuzokwenzakala lapo.
Ye, ukhuluma ngokuba nje inkunzi balibamba lingaphi, likwele South Africa kumbe selingene kwele Mozambique?
Inkunzi basibamba in between eMozambique naseSouth Africa, ngoba kule ndawo esi-driver for 4 kilometers from eborder se-South Africa sisiya eMozambique. So sebesikwi-line nabafana bezoba bebhizi behambe eceni kwamatrucki bezama ukuvula iminyango. Uma ngabe uphumele ukuthi uyachama phandle wangalokhu iminyango bavula bengena phakathi etruckini, sebekubamba bekushaya bekuthathele yonke into la, ma unemali uku-transferise imali kuma-akhawunti abo.
Lo mnumzana Forgetting Mpofu, umtshayeli wemota wezimota ezinkulu obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekwele South Africa.
The Voice of America, VOA.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi isiqoqa imali efika izigidi zamadola ezilitshumi lasikhombisa, is 57 million kuphela phakathi kwedingakalayo, phakathi kwezidingakalayo ezingamakhulu amabili lane lanye i-200 million ezokusiza abantu abahlaselwe indlala lesomiso ngenxa yokuguquka komkhathi. Lokhu kuvezwe ngunkosikazi Barbara Clemens emkhosini oqhutshelwe eHarare lamuhla, lapho asayinelane isivumelwano lomeli wesigodlo seJapan eHarare umnumzana Yamanaka Shinichi ngemali enikezwe yilelo lizwe. Imali leyo yizigidi ezinhlanu lanye $5.1 million, njalo ibikwa izasetshenziswa ukuthuthukisa inhlelo zabalimi abafika inkulungwane ezingamachumi amathathu lasikhombisa, i-37,000 elizweni. Uhulumende wamukele ngentokozo imali evela eJapan esithi izaphathisa abalambayo. Kambe usizo lolu luphathisa okunganani njalo liyafinyelela bonke abaludingayo na? Sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Thandeko Sintimkandla.
Yebo, siyabona ukuthi uhulumende wahlaba umkhosi ecela uncedo usizo lokuthi enyule abantu lezifuyo zabo phakathi kwesomiso lesi esikhulu kangaka. Yiseke sizwe qoqo ukuthi abantu bazathola ukudla, singazi kumbe enye yakhona imali kungaba yona leyo. Izifuyo angikhulumi, besikhangelela ukuthi uhulumende uzasiza abalimi kakhulu thina ngapha emaNdebeleni abafuyi benkomo. Mhlawumbe agebhe izibholane, yebo siyezwa ukuthi aziyagejwa lapha lalaphana izibholane, kodwa hhayi okunye nje vele le nkomo sezifile. Ngabe izinto lezi zenziwa kusesele? Njoba le mali yakhona izikhanyela kusoze vele kuyindawo, ngoba nabaningi abantu abadinga uncedo lukahulumende ukwezokudla lezamanzi awaba ukunatha lawezifuyo. kube kube nzima ke ngoba lalawo manzi aphontjwa amagetsi amagetsi akhona kawakho akulukhuni ayisikola kuncinda kulutshwane kakhulu ukuthi kwenele ilizwe elingane elakithi siyababonga ukuthi bazamile bona abe-WFP kodwa ngakula lutho uhulumende kusamele abone eminye imizamo ngoba kuzacuba inkomo kucube labantu
isisombululo kungaba yisiphi umumo okhona ukuthi kube lamanzi kube lokudla
uhulumende wethu ubengabi isikhathi sonke lesi khathesi izulu selizakuna amadama agqibelekile yikho ke lamanzi angaze angene kuyagcwala udaka emadamu ngabe amadamu la agujwa kudala kuhlale kugejwe zona izibholane mbimthombo leyo kusesele emuva kodwa njengoba sikhuluma sokonakele kunje uhulumende somele ukuthi antshintshe athathe ezinye izimali aziqondise enhlelweni zokusiza abantu akayekele ukuthenga into njengezimota nabantu abadla izimota abantu vele ngabakudingi konke lokhuyana abe endiza esiyalelala esizothi kuhanjwa lana abangama-200 hayi bantu akumiwe zonke lezi nhlelo le mhlangano leyo nxa ikhona ngaphandle kwamazwe endaweni eziningi silabameli abayimela yena upresident lohulumende
Lo mnumzana Thande kwaSentimkandla ingcwethi kwezokulima obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseGwanda. Ezinye izakhamizi zeCholocho ezahlukuluzwa ngesikhathi seGugurawundi zithi azilwamukeli uhlelo lukahulumende oluhlose ukulungisisa lolu daba. Oluholwa izinduna ngoba zifuna kuze labo ababe hamba phambili kubulaweni kwabantu ilumbhoqazwe. Ungqwele Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Iningi lithi asabhibhidla amanxeba eGugurawundi loba nje sekwadlula iminyaka engamashumi amathathu lasikhombisa 37 lumbhoqazwe wenzakele. Ngesikhathi lesi utho likamoya engumangameli umnumzana Robert Mugabe le 5th Brigade lahlasela emathebeleleni laseMidlands labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 20,000 phakathi komnyaka ka-1983 lo-1987. Lapho lumbhuqwazi waphela khona ngemva kokukhumisana umlotha kwebandla lezanu PF lele PF zaphu lona elalikhokhelwa nguJoshua Nkomo. Emizameni yokuqeda ukufuthelana kulokhe kukhona lanamuhla, umongameli emaseni Mnangagwa eminyakeni esanda kwedlula usungule uhlelo lweGugurawundi Community Outreach lapho izinduna ezizaphuma khona ziyekhulumisana lalabo abahlukuluzwa ngendlela ezijiyeneyo lababulawela izihlobo. Kodwa izakhamizi zeCholocho eziningi zithi lolu hlelo alusoze lupholise amanxeba ngoba kungela ozaxolisa. Omunye wezakhamizi lezi ngumnumzana Milton Vundla.
Uhulumende lo esilaye kakuzwisisi ukuthi nana kukhona lapha asiphoxa khona. Kababuye lapha kuground kithi la bezositshela ukuthi kwakutheni icala lethu lalingelani, kwakuvele injongo ingeyani eyokuthi nana sibulawe.
Esinye njalo isakhamizi umnumzana Solsiwanda uthi ukuthumela izinduna kusoze kuncede ngalutho.
Kungangcono kutshintshwe kumbe kuyobuya bona abayibona abakwazi ukuthi bakwenza njani bezofesana lezakhamizi.
Unkosikazi sithi siwe Sibanda yena uthi ulokhu esizwa ubuhlungu ngomfowabo owabulawa iGugurawundi emkhangele.
Asazi ukuthi bona bazabe kanjani amagama abo kithi ukuze kudlule ngoba ukudlulisika kwangikhona kunje.
Abantu bebebulawa ngocuko olumangalisayo ngesikhathi seGugurawundi futhi abesifazana bebedlwengulwa ngamasosha kahulumende abanye betshiywa belabantwana abangela boyise. Unkosikazi Evelyn Moyo Uthi izinduna zincane kakhulu ukuthi zipholise amanxeba kungela ukuxoliswa kwabantu yilaba abaphethe intambo zombuso.
Induna zincane kathi bona bona abantu wayibona bengahuyezwa ukukhulumela bona abanikazi bakho.
Induna yecholocho uChief Magama uthi uhlelo lolu luyabasinda ngoba izinduna eziningi lazo zathinteka kubi ngesikhathi segugurawundi.
Thina sibona kunzima sibithi buhlungu lathi sisabhadeka khonapho kubuhlungu kakhulu.
Kodwa umkhokheli wezinduna nguye ohola lolu hlelo umtshane Khumalo uthi lulungile lolu hlelo njalo bazimisele ukuyakhulumisana labantu ukuze kukhunyiswane umlotha. Kepa wamanje uthi uhlelo lolu alukaqalisi ngoba izinduna zikaphiwe izimota zokuhambisa kanye lemali yokusebenzisa ezigabeni. Isikhulumeli seZANU PF umnumzana Chris Mutswangwa walile ukukhuluma ngalolu daba esithi kalalwazi olujululeyo ngalo. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho, ngingungqwele Dube.
Lesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elesiriya lithi ibutho lakwele Israel libhombe edolobheni lePalmyra labulala abantu abangamachumi amathathu lasithupha i-36. Lokhu kubikwa ngabezindaba besana. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba eleSpain lithi lizanikeza abadabuka kuzwekazi le-Afrika lakwamanye amazwe amaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Abadabula umhlaba wonke bedinga ukuyaphephela. Leyiba laleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelane leMelika, uhulumende weMelika uthi uzavumela ibutho leUkraine ukuthi lisebenzise omaqophula abalungiswa eMelika ukuze liqhubeke lilwisana leRussia. Isinqumo lesi sithethwe nguMongameli Joe Biden ngemva kokuvumela njalo leUkraine ukuthi lihlasele eRussia. Lisebenzisa izikhali zeMelika ezifinyelela kude, ama-long-range missiles. UMongameli Biden ukhangelelwe ukudedela umnumzana Donald Trump esikhundleni sikamongameli ngoZibandlela. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolandela izombusazwe zeMelika umnumzana Tim Muringayi.
Into esiyenzakala kathesi eUkraine ikuthi nje uBiden ubecabanga ukuthi umkhosikazi Harris ubezanqoba ekhethweni, but akusayenzakalanga kanjalo ngoba bona bebethembe ukuthi kumbeni sokufika next year ngantwa iRussia bebezayithambisa ukuthi bayishaye okude okunjana. But ngiyabona uNumzana Biden sephuma kathesi uhle wathi kumele anike izikhali zona lezo ku-Ukraine ngoba siyakwazi ukuthi impi yangkhona has been going close to 1,000 days kathesi. Sokudestroywe i-property eningi, abantu abaningi sebefile and akula solution. And lokho engikubonayo lapha iRussia ibichaya i-Ukraine in all facilities and i-Ukraine ingavunyezwa ukubisela. So it's like umuntu ma lichana ngencindi omunye ebotshwe izandla zakhe and engakwanisi laye ukubisela. So kathesi i-Ukraine isikwanisa laye ukuchaya khona ngapho okuyimportant kona and sizabona ukuthi iRussia izahamba kanjani.
Kulokwesabela ukuthi impi le ingagcina ingenelwa ngamazwe amanengi, ubona kungenzeka lokho yini? Kanti njalo umnumzana Donald Trump nxa esethatha intambo zombuso ngoZibandlela esengumongameli, ubona eqhubeka enikeza ele Ukraine izikhali yini?
ukuthi amanye amazwe azangenela vele bebelungiselela khonokho in the past 2.5 years. Ngiyabona i-Europe yonke has been ready and amanye amazwe anjenge-China le-North Korea lokhu benika i-Russia isikhali. So kungathiwa yi-proxy World War 3 esiqalisileyo on a slow ember. Ukuthi umnumzana Trump engena uzamisa konke lokhu kungathiwa soku-tricky kathesi ngoba phela mama dode China awusoze uphonge ungenela phakathi uday lina alike lime khona-ke into eliyenzayo. It's very difficult ngoba kathesi sokulesikhathi esiningi abantu laba be-China. So i-Russia layo yabe ifuna okwayo, i-Ukraine layo ifuna okwayo. So ukuthi umnumzana Trump uzabe lokhu esekela umnumzana Zelensky, hayi lokhu angikuboni. But i-Europe has been preparing for that eventuality eyokuthi i-America will pull away its resources. So bona bancedise i-Ukraine ngoba siyakwazi ukuthi i-Russia umnumzana Putin wakhuluma wathi yena engaqeda khonapho vela ungena kuma-former Russian states and republics abuyele to the very big Soviet era eyayikhona, the big Soviet nation. So yikho abakungakufuniyo khonapho e-Europe.
Lo ngumnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe eMelika obexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe zingxenye yamakhulu emdeni elinde ukuhlengwa kwezihlobo zayo ezisemgodini wegolide eStilfontein esabelweni seNorthwest kwele South Africa, lapho ebezigebha khona igolide ngokungekho emthethweni. UThuso Khumalo sethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izihlobo zalabo abasemgodini lo zithi zikhathazeke kakhulu ngabanye babo osekwedlule izinyanga bengahlengwanga emgodini wegolide lapho abebetsheketsha khona eStilfontein. Kusukela ngumpalakazi nyakenye, amapholisa kwele South Africa asungule uhlelo lokuvala yonke imigodi emidala esetshenziswa ngotsheketsha ukugebha igolide ngokungekho emthethweni. Kodwa-ke athe ukufika komunye umgodi eStilfontein, otsheketsha abasemgodini lo balile ukuphuma. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Lina Minezea olamadodana amabili aphakathi kwalo mgodi utshele iStudio 7 ukuthi ukhathazekile kakhulu njengoba sekuphele inyanga amapholisa esala ukuthi kungene ukudla lamanzi emgodini lo.
Ndifuna abantu kwana vami lana emgodini wonumber 3 ndiyabafuna noma bashonile.
Omunye wesilisa weZimbabwe owalileyo ukuveza igama, yena olehlobo zakhe ezimbili kulo mgodi, uthe ukhathazeke kakhulu ngoba labo abahlengwe izakhamizi kulo mgodi babatshele ukuthi kulasebefile abafika isithupha phansi emgodini, okwenza bazibuze ukuthi izihlobo zabo zisaphila kumbe hatshi. Omunye wenkokheli yezakhamizi zeStilfontein, umnumzana Johannes Qankase, uthi okwenziwa ngamapholisa lokhu kufana xathu lokubulala abantu.
Uvala umgodi njani ungakhiphanga abantu kuqala? Sababuza ukuthi iplan yenu iqhinga lenu ibiyini? Uyavisisa kuyabonakala ubeningena plan at all.
Kodwa isikhulumeni samapholisa unkosikazi Atlanda Mate uthi abavimbelanga otsheketsha ukuphuma kulo mgodi. Uthi bona balindile kuphela entubeni yalo mgodi ukuze labo abaphumayo babotshwe bebotshelwa ukugebha igolide ngokungekho emthethweni. Katabanga la maphepha bazabotshelwa njalo ukungena elizweni ngokungekho emthethweni.
This is the best kind of strategy that we
le yiyo indlela engcono kulazo zonke esiyisebenzisile ukuqeda ukwephulwa komthetho ngoba silindile lapha sisithi abasemgodini laba abaphumi bajeziswe ngumthetho.
Ngemva kokuthola imvume yamapholisa, izakhamizi sezanelise ukukhipha utsheketsha abedlula ichumi lesidumbu esisodwa besebenzisa intambo okungumsebenzi onzima kakhulu. Kugwalo lwakhe alubhala viki zonke, umongameli Cyril Ramaphosa uthe uyalisekela inyathelo lamapholisa lokuvimba ukungena kokudla kulo mgodi. Wathi leyo yindlela yokukhuthaza abaphakathi ukuthi baphume babotshwe ngecala abalenzayo lokugebha igolide ngokungekho emthethweni. Igqwetha lezamalungelo oluntu unkosikazi Yasmin Omar useze waya emthethwandaba esiyacela ukuthi amapholisa avumele ukudla lamanzi kungene emgodini ngesikhathi kusalolwa icebo lokuhlenga otsheketsha laba.
When you deny them food and water and basic necessities for weeks,
bazaphuma njani laba bantu emgodini njengoba sebelamaviki bengadli okusho ukuthi abasela manje.
Loba nje uhulumende kuqaleni ubethe akazukuzihlupha ngokusiza otheketha laba. Usetshintshe ingqondo wabumba iqula labahlengi ukhangelela ukuthi liqale ukuhlenga otheketha laba kungensuku zatywala. Akwaziwake ukuthi bazavuma ukuphuma bonke njengoba amapholisa esithi wona awasoke angene kulomgodi ngoba kuyingozi. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngiwuThuso Khumalo.
Sako isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 njani nabalaleli? Lathi kwakithi kuyolunganini ngoba lathi kumele sikulunge sizedlulwa ngamahlangano eMozambique, amahlangano azamazama, amaswati akazamazama la agijigijima. Kanti tinokwehle umuntu lo uyasenzisa yonke into idoti yonke ayifunayo, uyafaka imithetho neminye, akula muntu okukhuluma, akula muntu otoyitoyayo. Hayi khona man. Kanti basiphilisa njani laba bantu laba eMpumalanga laba ngoba bazenza abantu abahlaniphile bathi bayimajority bayazehlulekela, bayazehlulekela. Ikhulumeni lo uvuke kusene ekhuluma into zakhe ezidakiweyo kumele sonke silandele. Yonke into uyakhuluma uyenzisa abantu ngenkani kumele silandele. Hayi ngeke man. Hayi kumele sike sivusene amakhadi, amadoda kumele ekhulume eceleni man. Kale yabona nje ukuthi laba babanjani kanti kwenza kwabo. No. Basihlele amakhanda.
Sifinyelele Studio 7. Joseph Juma loba lingazihlubo okwenyoka itshintsha. Asisalifoni. Isintu sakithi sithi into nenyoka yinyoka. Izama sisayifoni. Esesikufuna kini nje ukuthi likhulule iZimbabwe. Kivumele i-diaspora vote njengakwamanye amazwe aseAfrika. Kwenziwa ama-reforms kube ne-free and fair election. Ndiyekela ukusebenzisa amasebhu ngezintoni namakhodi. Ndizobona ukuthi khona abantu abeZimbabwe basalifoni. Ndizathola amavoti endizowathola mali ngenza lokhu ngoba yikho esesikufuna manje. Ndizothola amavoti angaphansi kwe-15% ukuze libone ukuthi vele lina yonke into eliyenzayo liyafosa manje. Asalifuni abantu. Nabonga ngumasenga lako bulawa ephumule emadukeni.
Salibonani Studio 7, salibonani. Thina siyaphila. Ngithanda ukukhulumisa abantu bakwaMthakazi bonke, ngithi philani. Asiqhubekeleni phambili ngomzabalazo, baThakazi abahle. Isikhathi sesihambile, okhulumayo ngumama wakoMadlambuzi. Ngithasiqhubekeleni phambili ngomzabalazo bakithi. Siyadubeka emazweni, siyadubeka, siyahamba siboshwa lapha lalapha, unxa uhambo yethu kithi. Siyenzeni umzabalazo, uqhubekele phambili bakithi. Silungise ilizwe lethu, silungise imithakazi yethu, sihlale kuhle. Ngiyabonga.
27 siyabingelela, siyabonga. Siyadana, sidaniswa kakhulu ngupresidenti wezani uMnangagwa. Umnakagwa ngupresidenti wezani ngoba ulandelwa isigejana sabantu bonabo abezanu abathengwa imali. Majority ezimbabwe bamgabha uMnangagwa nawe yazi bavotele i-opposition kodwa ngamahlazo ngoba kanawo wahamba waeMozambique lakhona efuna ukuyenza into efanayo ukuthi intando yeningi ayilandelwa kubuse isigejana sabantu. So njengamanje eMozambique kunenkinga namanje ngoba naseZimbabwe yona le wayibusa ngenkani kunenkinga. Akunamanzi, akunagetsi, imfundo ayisekho, ingane zesikolo azifundi, akusenamuntu ofunda isikolo ngoba siyadula isikolo, abantu abasebenzi, ukudla akukho, isibhedlela imithi ayikho. So mna ngakubuza ngilawo ngawo ukuthi ufuna ukuthi iAfrika yonke ifane leZimbabwe na.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lani lakho ukusithumela yona imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa njalo luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esiyabe sixoxa ngomhlangano omkhulu we-SADC Extraordinary Meeting oqhutshwa eHarare. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ezinye izakhamizi zeCholocho ezahlukuluzwa ngesikhathi seGugurawundi zithi azilwamukeli uhlelo likahulumente. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.